Yebo kuliqiniso kakumangalisi ukuthi imali siphelele ekuthengeni ukudla lanxa i-transport uhulumende efakele 50 cents kumbe kulokhe ingakakhuli kangako kwezinye indawo, kodwa ukudla lokunye okusetshenziswa endlini sekukhwele ngendlela enkulu kakhulu okwenza ukuthi imali yonke kade iholwa ngabantu isiphelela kukhona lokuyana. Siphelele ekuthengeni izinto zendlini kufanele kungasela lutho lalo, kuza kwenza ukuthi abantu baxume baye emsebenzini ukuqanda kunje bayephenduke kusuku njalo. Ngakho kakumangalisa ukuthi bathi bona abasebenzayo asisenelisi ukuqhubeka sisebenza ngaphansi kwesimo esinje somnotho.
Sizwa kuthiwa kwezinye indawo uhulumende sethumele amasosha lamapholisa ukuze ahlale elindile alubana kuthe kwaba lokutshengisela ngeviki ezayo. Kuyini elikubonayo koBulawayo?
Yikuchitha isikhathi khona lokho, kake ngiqale khona lapho ukuthi nxa uthumela amasosha alambileyo lamapholisa alambileyo, amapholisa lamasosha angelamali ye-transport, angelamali ye-school fees, amapholisa lamasosha angasatholi isinkwa, angela-cooking oil, angela-chukela, angela-mahlamvu, angela-sawudo, uthi ayevimbela abantu abakhalaza ukuthi labo balungiselwe. Uza kubona sekuphambili ukuthi kuza kuhlupha okungakanani. Ngakho-ke kasikukhuthazi khona lokho ukuthi nxa ngabo abantu befisa ukutshengisela kulilungelo labo, belungisa hayo kwabo kuphela, belungisela lawo amasosha lawo amapholisa. Kube sokuthiwa amasosha lamapholisa kuzosetshenziswa ukutshaya abantu, kuyinto engaqondanga leyo. Ngakho-ke ukuthengisela lokukhalala imisebenzi kuvunyelwe ngumthetho welizwe, kuvunyelwe isisekelo sombuso selizwe, kumele kwenziwe. Uhulumende alalela abantu, kawuphenduli ngokutshaya. Umntwana othi ucela ukudla, udinga ukudla kube khona, yikho kufanele uhulumende akwenze, hayi ukwethusela abantu.
Manyathelo bani kahle kahle uhulumende amele awathathe alungisise umnotho abantu beZimbabwe bakhona ukuphila njengabantu?
Into yokuqala evele iyinkinga kakhulu i-currency, lokho imali yeZimbabwe lesithi i-RTGS dollar. Ngendlela ethelelwa ngakhona ngamandla kuyenza vele ingasizi lutho ebantwini, ayisathengi lutho, yikho phela kusiya izinto kuze zikhwela zisiya phezulu. Okwesibili, kuyashoda i-foreign currency edingakalayo ukuthi amabhizinisi balethe izinto ngendlela ephangisayo ezakwenza ukuthi futhi kusebenzeke. Okwesithathu, uhulumende kakaphunguli ngendlela efaneleyo iy'ndleko zakhe, lokho emkhulu kakhulu uhulumende, imali eningi kuphelela kuhulumende phezulu khona le. Okwesine, i-corruption. Kube sokusithi okucinayo yikulungisa ezepolitiki ukuthi labo baletha imali zohlanyela elizweni babe lethemba lokuthi imithetho ihlonishwa, ukuthi njalo lamalungelo abantu lalabo abalethe imali azahlonishwa. Ngazo nalezo zinto zingalungiswanga, hhayi akuzukuya ndawo, kuzathulela emoyeni. Kodwa konke kuyeneliseke ukuthi kulungiseke nxa bethanda ukukulungisa. Ukukhulumisana nabanye kulungiswe kuyeneliseka, ukulwa lobugebengu kuyeneliseka, ukususa ibhondi liphele nya eZimbabwe kuyeneliseka. Akula sizathu-ke sokuthi abantu bahlupheke, behlushwa izinto uhulumente angavuke ezisusile zonke.